Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele lalela liyenze lokhyana akulanto nje lenye ehlukileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entatheli zindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Umnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028 lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 uMnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamanzi ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yonlana ebikhuluma le ntatheli zindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thine singakakubona. Ngakho yonleyana indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyeke osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazini. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane ikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazomziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka kantungwana sokukhona okufileyo sokunuka. Sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini ingumhlola. Nxa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Nxa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entatheli zindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNews Day. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. Sikhuluma nje ugeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka umnankagwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintathela izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. UMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthuna umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutsho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe, waba ngusekretari wakhe beseMozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lela luyenze lokhuyana. Akula nto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintathela izindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa loMnumzana Prospantini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthi angathi isikhumbuzo nje kulilanga elingalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zethu ezisiphetheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba iyouth la kayibona ukuthi iphila kanjani. Yabo, hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasiphethe kuyibona abayenza le ntimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lwezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona aright, kodwa hey inkinga into yamanzi asalawuleke. Isawuthini i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu intele ukuthi ishiyana le nto lekho ngena action. Mele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane nawo. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto kudinga bona laba abantu abadisa lezo zidakamizwa bavaleke. Yabo, yinto engayinqanda kodwa hhayi ukuthi umuntu adayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hhayi, kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilawuleke.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yeningi kodwa incindezo esuke isibe khona, intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Ezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola amaprojekthi, bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje. ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona amawo eminyaka ibuya nje lokho esikubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza ufika ukuthi abadala vele kumanje angeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi sasenzima kunzima vele angeke kumbonana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
kuyini okufanele kwenziwe kwenze ukuthi intsha ithuthukiswe elizweni
hayi intsha mele bezivele zamathubo omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathubo omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sokumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba masibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambisom yilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sophoxa ukuthi intsha yonke igcine isiphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthole kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephumele elizweni benelise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nentsinto njengalwenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva siyosebenza makutha amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okunhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunazwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo labatsha olibhalelisayo uTabo Kancube seWashington DC.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenze.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lami njengenhla yenza umthembo sithembayo. Namhlanje lenhlanhla ngoba ngilomnumzana Thandeko Zintimkhandla ukhona ngale ke eGwanda ingcwethi kwezamasiko esintu. Umkhandla sizawamukela uhlelo ba. Ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini umkhandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi suku babangulenga nje
ye awu dube ungatshela iphindelelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bephongoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa lisenza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amajaha akhule elobuntu ukuthi labo nxa sebesiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akade sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenza ukuthi abe ngumuntu osibili ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kupho kuba amavaka nje yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilele endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumtha anda ukumiyela yiko engathi mina yikumzonda ngoba uzakhula ephongo ukulenga njengoba sitsho azenze lezi zinto ezizilayo ufice sephongo ukungena lapha ekhaya usephe ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntanakhe
yes yakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha hlala khona abantu nje xa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo umkandla sokwaya ngapho konke lokhu
hayi une khonoko ubambela izinto phezulu dube yikho kathabalalisa khona lokhu mina lawo sasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayikondanga sasibanjwa ngoswazi lwephane ingabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazanga kwenze lula ebantwini wagijimela uzama ujabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu nalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasa wakho-ke andisikubonile kulo mama owabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi la uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni ukuthi isakhela abantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa-ke lo ngubaba uthandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke eGwanda. Sibonge kakhulu uMkandla, ungadelelwa kusasa, inkosi yethu.
Ngiyabonga jakala kithi, ngiyabonga Mvelase, ngiyabonga balaleli.
Ye, belilami uMthembu Sithembayo okeep stubeni. Lethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwalamhla kwanele.
Sibonge okeep stube ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Njenge inhlala yenza sibingelela ngezihlobo zenkosi yami ezithandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisithwe ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela ukuvuselelwa njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi, kumele siyidobe, mhlawumbe siyithinte idombe siyithini, kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje-ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse ngu-28. Matthew isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminwembili kufundela kanje: zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo, kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo, kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude, ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo, uzafica ukuthi imvama izinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje, abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu, ulala embhedeni omuhle ngecansini elihle bendaweni enhle, oyimbatho okuhle, qamele emqamelweni omuhle. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi usenza khona lokho, inhliziyo yakho ingasindwa, ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu. Abalutshwane abantu ongahlangana labo awutsheli ukuthi konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labo esihlala khona, kuningi okuhluba emindeni. Izihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso, abantu babengavunanga lutho. lamanzi abesehlupha abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bayaswela abanye benada lamanzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba abakha amanzi okuxabana emagumeni uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu ufice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi yayikho imali yayikho izikolo zivule abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana baye ezikoleni ngoba imali zenhlawulo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kadlalowo zisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bayakhathele bayasinda size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa kumathewa besista hhayi okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo sibusele akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambisele ujesu ubone ukubana asozobela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athi abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe iziphukuphuku nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo. Ngidlale emakhokhoba laphana. Ngaqala ukufunda eSt. Patrick's emakhokhoba laphana. Ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt. Columbus High School. Ngaqedela khona imfundo yami. Ngibona ngaqalisa ngidlala kuma juniors.
Benyanga ama-juniors i-team okuthiwa i-East Top of the Town. Ngibe ngaqalisa khona ukudlala khona phana. Suka kuma juniors laphana ngadlalela i-Monarch United. Suka ku-Monarch United ngadlalela i-Eagles. Suka ku Uthi futhi club ngadlalela iqembu leBoks. Ngo-1986 iqembu leHighlanders. Yikho sathatha amakapa amaningi. Alaphana sasidlala sibili kukhanya isibili. Sisuka laphana kuBoks laphana idolo lami laselinhlupha ngasembukela kuDivision 1 kuEdlis. Ibhola lami laphela khona phana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumaselanyama. Leli qembu lathatha inkezo eziningi. Isitsho esithi uDiwo lufuze imbiza. Sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda. Ukuwangena kuNational Team ezibapha, ama-Mighty Warriors. Njalo nginomfufanami khathesi kuToto Banda. Uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala labo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uDidethu Raman Kumba, uElvis Siweshe, uBoy Ndlovu, uLazarus Wampopo, uFrancis Packet. Jabulela laba kuhele into engadlala labo, uMadinda Ndlovu, uPeter Nkomo, uDouglas British Mloyi, uJerry Spanda, uSam Spanda. Yibe ngathi ngabajabulela kakhulu. Wayengihlupha angulwana uSandy Marine. Uya ngani uyangikhathaza ngase sisendlala ngale eRufaro Stadium. Uya ngani hayi uphuma ngokona kwakunzima but ngangicina ngiphumile kuye khona pa.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulezi nsuku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu. Thina sasiconcentrate ngebhola lethu. Eh, sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala. Abafana kabatraine beqine. Yenga imali iyafunakala but abazama ukuthi beimprove imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakhona sebethenga ngamaqembu vina phandle bayathola imali
UThani Banda olesikhathi wathatha umhlalaphansi njalo uhlalele lemuli yakhe kontuthu ziyathunqa ngiyimele Studio 7 ikamela muEzra Chisa Sibanda
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo
uNkulunkulu baba. Siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla. Siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Kodwa sinawo amandla baba nanku siyalingwa. Siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenaso izono kulomhlaba. Kunzima baba. Siyamenywa imihla nemihla sihlangana nezifo Nkosi. Noma sivala amehlo baba kuvela amathuna. Siyakhuleka uNkulunkulu sicela kuwe Jehova namandla.
Amen. Amen. Amen.
Sanibonani ku Studio 7 ningabe ninjani? Lo khulumayo ke ngu-Edwin Mugadza. Ngokuhlala ngise South Africa ngase East Gate. Kodwa ngidabuka elizweni lase Zimbabwe esilobela endaweni yaselahleka ikho lapho ngidabuka khona.
Abazali abazali asisebenzawo. Abazali abazali asisebenzawo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola ku number ezithi zona +27 62 95 31 531 532. Ngizophinda njalo +27 62 95 31 532. Njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi, ngicela isupport kakhulu kakhulu kakhulu. Nxa lingekho akukho lapho engaya khona. Ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona. Ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami. Ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke ne family yami engisupportayo, ngiyabonga kakhulu.
Yilizwe lakithi Nkosi selimoshakele. Yilizwe lakithi baba selimoshakele. Selimoshakele yilizwe lakithi Nkosi selimoshakele yilizwe lakithi baba selimoshakele yilizwe lakithi Nkosi selimoshakele ubudebengu
unyelo ose
ubudebengu
unyelo ose
awusiza baba
siza Nkosi yami
awusiza baba
siza Nkosi yami
awusiza baba sesibulala naso dadina awu sesibulala naso dadina
Edwin Mugadza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.